Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni wo Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlelo lokuhlaba i-vaccine COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo kubabalutshwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli, babikwa sebesedlula kancane isigidesi sodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi eyelapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services ugatsha lwe impilakahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe nabe wazi ukuthi kulemikhuhlane enje. Iprogram engathi ibikhona kodwa nje kathesi sesingani siyayiqinisa nje kuphela, vikele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist ebetholakale eHarare kuphela, even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma-district hospitals bethu ukuthi be-trainer, ukuthi beyenza bebe ngama-specialist. Beqeda ukutrayina udukati sibona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke eHarare bayesebenza lapha abasuka khona.
Ukhansila ka-ward 17 lo-19 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uthi uhlelo luhamba kuhle noba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba ihamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho.
Indaba ze-gender based violence ziyanda, abantu abaningi abatholi imali, ngakho abatholi imali uma ngoye ucine sehlala khona beziwo emakhaya ucine besilwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu.
Amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvaccinate khona le kwathi kuqalisekuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa ngathesi after imfundiso yebekhona abantu bokusebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozela ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili.
Emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 AM avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 PM futhi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 PM ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. I-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota namabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuchamuka kwe-COVID-19 osekushiye loZulu edideni ingqondo ngalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19, kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngeliso lokhozi ukuze uZulu engagqilwa loba ukuncindezelwa. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulu mkhuhlane ama-vaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali afelelayo ngomnyaka odlileyo, ngakho-ke uza kungezelela leyalo nyaka kundleko yakhe e-budget encintisana losizo azaluthola kwabamabhizimusi azimeleyo.
Le mali esilayo esasiyigcinela kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka
ka-2020.
Uqhubeke sithi ezinye imali okwakumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni
awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs, leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabesile imali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle udokotela Garishaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulo mkhuhlane ngoba usasekhona.
Qala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lo mkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasesibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama village road workers ma esefundisiwe ngalomkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo, abe lendlela zokukhulumisana leward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawula umkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe vaccine, abe senelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilitshumi 10 million loba isilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i-70%, ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisinalo kakhesi anwanelisi ukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekhristini for a family of six. Idatha ayikhovabi idatha mlayini yethu isikhansilo ukuthi i-around kuma-49 khona. So ngakhangela ukuthi kathesi average teacher uhola egom ayitholayo so almost 21,000 to 25 abalemalezi. Akungezelela kwangikhona okubekhona kuloku bafake ekhristini ngakhangela ukukhwela kwenza izinto nokureti angikhona khona ukwaba kwenza kathesi bathi bona bathekelela i-bank rate kathi izinto kubuleka imakethi zithatha ngama-100 1 to 1 and njengoba kodwa ngapha ngo-50 1 to 84. So thina kasithengi ezintweni zegovernment ukuthi ima-bank sitengelasho kuthiwa ku-black market umuntu uvuvele i-black market ngaze yi-capitalisiwayi-1 so yabona ukuthi imali efanele kulapha idlaweni futhi imali yakhona isuka ibe phansi kakhulu ithingi kumatwala.
Sizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokhu liqhubeka likhankasa liholo eliphezulu?
Kathesi we are pushing ukuthi andiwombengalikhani lifolowa kumakwenza kumanidiazendelayikaba abantu beyasize beni ama-pelsiaekengisa ukuthi into lezile isinyosimbeliso kwabaphezu ngoba isekangkhona esatilaesaaphenerbeni ngenxa ye-COVID le ukuthi kube lokwenzakalo kungama-demonstrations lasokudifficult but ungasendile messages around ukuthi izobankela ikhanda so weare trying to inget amaparents ama-communities ukuthi labo baboni babe nakho ukusekela ukuthi uhulumende akhangisisi indaba leyayilingi.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama-radio
kuthi nje uhulumende ezibabhezelemsongalwanowengalokanisalokunjwangelakoku so kumbe asazi ukuthi banelabani njengokuthi abantu abangikhona ukuthi bazalela bengadi izinto ongane baninikatho i-200,000 is very little compared kumalena esinawo ezibapha andiyabona iningi nezidistrict ezigodi more than 200,000 it's just a drop in the ocean ngaloku gamboni kamaredi yankwalawa kwanti ngazalula but ezisindeni azikwazi ukuthi bazalela njani akusapho ngkuzwanatwakona we-certificate so inkonzi ukuthi azinganekwane kwezikulumwane nje ukuthi khona kunezinto ezingayenzakalayo.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyukuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, umbona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyukuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, umbona njengani economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzenza ukuthi abantu bancitshwe amanye amaservice okumele bawathole njengempilakahle, njengenhlalakahle, njengemfundo. Asikhangele umumo womnotho, angibona ukuthi yinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impilakahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani yinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyabulawa Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba nengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsha zikahulumende kuzaba nobunzima, kungathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yebulawe Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base bebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona seliza kwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu kumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyukuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ngokuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
impahla ezibalisa ama television lama fridge amapolisa athi zitholakala emabhasini esesiyachapha umncele eBedbridge kodwa abanini bengalabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani nini injalo malini kodwa kumgcini ihlalo enhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela usanda kwedlula kungenzeka ukuthi impahla ezichiwayo lezi kazijontshwanga
isikhathi esinenge abantu nxa bethumela impahla zabo kabafaki ama receipt kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalike hambe bephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt nxa sekufika eborder sekutholakala ukuthi impahla lezo azilama receipt kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezitolo
amapolisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijenele lizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijontiweyo okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji amathelevishini imitshina yokuwatsha amaradio nokudla iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salondlakela uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokutshiswa nokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni esihlala bensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu
abogogo badinga imithi abasakhona ukuthola imithi yabo bomaclinics discam yabona abakhona ukuthenga
usenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo lentombazana eleminyaka engamachumi amabili lanye kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abaletheswayo umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho umphathintambo ofisini kamongameli unkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa
we want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso
supported by any facts by our law enforcement agencies including the military
uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungela sehlakalo sibikiweyo emalangeni asanda kwedlula kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekhangelelwe ukuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 ngabakazi uZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha emthethwandaba nxa leli cala selithethwa Melisuto 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo
Isikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le COVID-19 elizweni abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye igcele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima omunye walaba abatsha umnumzana Brisk Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa lokhu kuphume kungqoqo ayenze lo Mike Hobe we Studio 7
indlela abanye abantu abaziphikisa ngayo umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi kube lemidlalo ekhona sokungakunjalo lezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kwi-sport even ama-sporting clubs amaningi ama-sport bathola imali ama-gatekeeping ngenxa yomthetho we-COVID ama-channels zonke lawa kathesi avevalekile
bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila
qinisekile ukuthi akukho abakwenzayo mhlawumbe abanye bagcina be besephula umthetho especially maybe abakusoka lapho abanye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karingi but ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi abalazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala ama porala ame social ubeje ama manikin existing dambi bangathola okuncane ama clubs awu current kuyawanzimela ukuthi abhadale ama players abangadlaliwe ngenxa yokuthi nabo abalanzuzo abayithola nxa kungela sporting TV siyathi kwenzakala because there are a few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebe ngodriver bemchova obhijinayo futhi engathi khathesi isavaliwe so kuyisinesivi khathesi ebantwini abakusport indaba
ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe
isport ngenye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule-sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo khumbula ukuthi wona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo ka-gaming industry ngenye yama-field esilisa inzuzo economy yethu current i-sport tourism ngayikho xa emdlalweni esile kukhona ukwehla ile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasihlalezi kuma-city councils ama-city councils amanye azethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo so nxa kungela sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena into yakhufazi and in turn i-economy yethu iyakisafa
inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19
kuneenhlelo eziningi ezinisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yatiyabanti kona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities wonke okwamanje asanyisiwe which means so khona nxa kulabantu abadumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi sinesimo ephumileyo siya kuma-olympic games but local imidlalo leyo imisiwe
siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni
indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezishiwe ngurhulumente kumbe the World Health Organization International ukuthi kuzanye ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infektwa yi-COVID-19 khonokho kungasebenzile ebuhleli because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona umuntu esehlile ete point yokuthi kwakhona you know he is the head immunity so nxa abadlali labo bengahlathi ama-coaches engahlathi kungaba yinto enhle esise ukuthi kwakhona okunye sokungazela after that but immune system yabo isi-boosted ukuthi kungaqalisa ama-sporting activities
bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina
engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi khathi esizaphila nzima kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabasathe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mascab indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabazwe ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa
lo ke ngumnumzana Brisky Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Gobe we-Studio 7 ekobulawayo
yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine sikhangela njalo isimo sezemfundo ezimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gandling sithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngowa-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.